sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sidube kanje bona phezimbabwe sipite ngenxa yokuthi i-ZANU PF ekuhlala. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komjudiciary restructured i-ZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kule ndlala elizweni i-ZANU PF elohlupho.
Ummeli wethithungwiza North edalele ephalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevuba chikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ikhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ummeli wechithungwiza North edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lanhlanu agoqela ummeli wezengeza West ephalamende umnumzana Job Skhala besetheswa umlando wokuphehla udlakela enyathime. Usikhala labanye sebencitshwe i-bail kanenye njalo balokhu bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walaywa njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipassport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17 njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengelamacala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokhu asekusenzakala yikuxabanisa abantu banye bechathaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziwe ukuthi bebevele begwedelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheli abanye besala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lo bhikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandayo kungani kulozondayo yibubi bezanu bonobo ngoba nxa sithi thina i-judiciary captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakala ebantwini.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheli yakhululwa.
Uzafika khona kodwa ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babuthwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sandla sempende ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngithile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuchatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndifala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kule sandla sempeni ntungami.
Kodwa bayakulandula beZANU PF laba emthethwandaba ukuthi kulezombusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu weZANU PF kumbe uyalandula kumbe kalanduli kufanana nokuthi ukhuluma lomuntu oyive ngoba sidube kanje bona phezimbabwe sipite ngenxa yokuthi iZANU PF ekuhlala. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komjudiciary restructured iZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kule ndlala elizweni iZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into isile elizweni iZANU PF. Pose yawe kisi zanu pia kukuti teni yankona. Lava hivo abanti o diabolos abangemba wendo zonke zonke.
Yebo usephumile ubaba usithole kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokhe bevalela
uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senhlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingabuhlalilazi ngicela ukuthi libophe amabhanti libophe inkalo ngoba ngiyazi ukuthi ngabe vele i-politics eyenzakala la umuntu obotshelwa icala le-politics kafeli ejele kakula esimaziyo ukuthi elicela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza silani emthandazweni zimuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangane lwesihlobo zenu so ikho ukuthi hhayi qinani isibindi i-politics iveli njalo okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona kona babasebenzi.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Abasolo abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimpamgodi lezi zimiswe emthethandaba eGwanda zisethesa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umthuthisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa ukuthi abasolwa laba batholakala bele mpahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Siyixoxele umnumzana Mehluli Dube.
Into eyenzakaleyo abantu laba ade beyiwe 183 bebotshwa ukuthi khona bademonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe obaqatshileyo. Samhla sesibuye ekhoti abantu ade becala ababelethwe ekhoti bayi-21 owebheli qinise sikwenza after lunch. Istage yayisithi khona ifuna prosecutor sikhona funa isikhathi sokuthi ependule to i-bail application yethu. So icala ligcine selisuthukana libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abanye abasolwa abalikhulu lamathumi ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulawa dispatchile ade besele e-police station ngikhulume lo different charge wakhona ngale e-law and order. Wantembisa ukuthi vele seyoprocessa kathi lisukuthi ukuthi bebarelease. So wakusukaselandawo khanyaselandawana laba for i-bail application siqethisa i-bail application kusasa siqalisa nge-response e-state to bail application etesiyenzile ezofulabana ukhanyani sekhitshwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndiweni ongunobhala jikelele we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso leyo lamalungelo oluntu layo uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zawo ezokufuna iholo ekhampanini. Sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zeVumba Chikwe Mine avimbe isango lalomgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Kuthe ilanga lithona amapholisa axwayisa lamakhosikazi ukuthi achitheke kodwa bala. Lokhu kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu eVumba Chikwe Mine umzana Robert Chikwe uthi okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kwizukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku Siqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele Melika abalwela izikhundla zedale le-Senate lele-House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa i-post office, amagabha okuvota lokunye. Akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho ledale le-Senate Arizona leNevada esabelweni seGeorgia kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale le-Senate. Kuza kwenziwa olunye ukhetho esabelweni lesimhlaka 6 kampalakazi. Okwamanje abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibandla lama-Democrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48, kuthe lama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu 49 kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumelelo yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe-Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku-transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba i-fuel le esisebenzisayo kuma-commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula, yabona ama-Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ibandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion i-Supreme Court eyayirivesayo. Ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo, and labane abaningi sibi lama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili, ama-Democrats sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo, and sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans, watshengisa ukuthi even ku-next election le presidential election in 2 years, hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu, and uyabona ukuthi yikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi, uTrump yena akabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya. UTrump khanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha kwele Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe labamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe ele Melika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwangudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Umongameli we-Melika umnumzana Joe Biden utshele intatheli ndaba ukuthi ukhetho olwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ulanqabe kulokudlephana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho kwele-Melika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke ufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Awusoze uyithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke Sithi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana. Alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, so kungabe ku-media coverage kumbe kungaphi. Akula kuvulawana, akula kwethuselwana. Ikakhulu uma sesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi iZANU PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama-elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yebandla leZANU PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama-elections ade senzakala e-United States. Na uTrump bekuthethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini idemokhrasi ekhulunywayo yini. Sibonile la at the same time lapha uBiden enika statements ukuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina ithi esiyabe sivalela abanye. Kanti-ke sibonile othamisa bekwenza ngo-2018 besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before izeki ingaka-announce. Kwa-creator imisindo, kodwa bona abakutho ukuthi democracy, but kithi ngapha is undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Angliston Sokhulu Sibanda uthi eMelika ngeke liziqhenye ngokhe
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le-tensions ezibekhona, le-atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokhu engaka-announcewa, lokhu kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakalani, ngabe i-embassy sikhiphe i-statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengeniswe ezitridini baphiwa imali bangena ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezinto ngedemokrasi, lawo isibehlula idemokrasi. Lanxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokrasi yangikhona lawo iyabaxaka.
Umnumzana Efi Ndlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi ungabe kukhona abanye beMelika ababe bengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke kufane leZimbabwe.
Kodwa siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kulabanye abangafuni ukwamukela impumela yokhetho lanxa zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya idemokhrasi siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesisho kanjalo, angeke uqathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekunengi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kunengi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikope kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanti uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikope lokho okwenzakala e-America, abantu bazivotela kwekhululekile, kulokuthula, kungaladlame, kungalakutshayana. Yiyo idemokhrasi le esikhangelane lathi.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa kwamagama, kukanti lo nyaka lama-democrat elibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezicabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lilesigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7, igavana Ezra Chisa Sibanda.
Abendaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi selithethe idolobho le-Snihurigva esabelweni se-Kherson. Ele-Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba abe-Associated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele-Kenya abakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo isiya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudonselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. udaba oluhlupha kakhulu ukukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuchiyeneyo ukugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Emelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Kaule endawonye lelunga leCCC njalo engukansila wakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBrithani. Okokuqala, ukhetho emazweni lawo luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa. Ngakho ongakhithwayo kumabonakude ngatho ongavunyelwayo emsakazweni bowapho kumaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika singathi ama-voters ahamba sizinandi. Akunama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingenanhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu eMelika neBrithani kuyatshintshana. Kuyangena i-labor kutshintshe bese kuzongena ama-conservative. Kutshintshane njalo njalo kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba baka-Biden.
Babu Kaule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, ngileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi kwabuNdlovu, sibonile izolo ukhetho lweAmerika oludlulileyo lapho uTrump athi owathi ukhethelelwano lwe-America lutshontshiwe wakhanya sekulokudonselana wakhanya sekulama-protest okusenziwayo zonke izinto sekule msindo wakhanya into yabona fazi bakuyinyathela nje kodwa yayiqhaya ukuthi vele iyashupha yaba yamisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona ngalena i-America ayisiyo sakhunde okuningi lafana ngayo i-America. Awu i-America hayi angeke ngizele zifunde lutho kuyo kathesi ngoba labana abantu Nkomo abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izwe lemuva lo eleyona okabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo nabantu nje abanganyaya ibi namazwe amanye bayangilela into zamanye amazwe khangeke bayenze into kweiraq khangeke bayenze into kwelibhiya khangeke bayenzeni nabantu ukuthi ngabe sikhangela siyiqiniso sililize sijulisa semiqondo yethu sikhangela nabantu labana ake nababisela kwizini kwi-slave trade yale muva.
Uyamuzwa uBaba Gawule Baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibona kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni kungahlatshelwa kakhulu ingoba ukufakeze kakhulu siyabona amadimoni esephuma laphana esesiqama umuntu esiwa kumbe esenzayo okuthi ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani bekuvele kungethusa nxa iZANU-PF bengathi inqome yeMelika iMelika ibamba kusezokhetho ngoba vele babamba ukuthini iZANU-PF ibamba ukuthini le ndlela iMelika ibamba ngayo. IMelika ibamba kuhle kakhulu ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela kukukhitshwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabatshaywa kabenzwani, kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjana. IMelika ingumzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba beZANU-PF nxa sesithi akufundwa lutho, sinike funde lutho kiyo. Yebo kambe imimoyena le enyibile engikhulume ngayo, hhayi sasihlangane sinje ngamanzi le oyili, ngazi ukuhlanganisa ubhoyile, amafutha kuyaphezulu, kuyamanzi ayahlale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo eMelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo izinto esingazincoma yini lezo
baba Nkomo idiaspora vote ayibe khona sibili emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nayiswa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe yabo America o America bale ama refugees lawo America ba vele ungakhangela futhi khangela Nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo badutshilwayo ungakhangela kodwa uzathuthi ukhangela iyathi kanti vele kuyini okuhle ngayo America zethu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF ubexoxa endawonye lokansela weCCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtunkamili Nkomo weStudio 7. Kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe. Odokotela bathi kukhanya engani kuzahlupha ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu. Silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ngenkezo yeWorld Cup. Sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lonyaka.
Nxa sikhangela umhlaba wonke angithi sibula amajaha anjengabombaphi laba beFrance, sibula amajaha anjengaboNeymar khona le eBrazil, sibula amajaha anjengabo ngasikhangele njengakubuntu o-France o-Pogba labo ngabanye kade bencedisa kakhulu kuqembu le-France singaqembu le-England i-England yeikhangelaafana abasesekathe lapo abangani batapula ku-Arsenal bekhangele konosaka lapha kubo-Manchester United bekhangela abanjani abanjengabo Rashford and then ma usiyakhangela amaqembu anjengabo Argentina Lionel Messi sizike namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuye nale iWorld Cup ngomunye umdlalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngingasikhangele njengeqembu le-Portugal yethu sangikhangelele phela yena uChristiano Ronaldo kodwa hhayi abaningi yabona bale bazavuma ukuthi uChristiano Ronaldo iminyaka yesinengi njalo ngakhangela indlela azala kuye khona le Manchester United hhayi futhi ngathi sokufuna ukwehlula lanxa ngakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nama-World Cup ngekungamthuki lokukhonona okuthize ukuthi hhayi sekulibize nje sekuyindimela yalokhu bekusenzakala kwela izolo kodwa kwakhathesi hhayi ungathi sokufuna kwaba ngakho-ke hhayi iPortugal ye ingaba lethuba ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hhayi ithuba labo lincane uma ufuna ukulinganisa namanye amaqeda.
Lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo. Live talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lweMelika olweMidterm. Singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli weChidungwiza North edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebail. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.